umkhonomo welizwe lethu awubangamhlisini njengoba nje i-ekonomi yamazwe lonke ingabangamhle. Nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzawuthola ukubana amazwe amaningi ugoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation engabangaze beyibone phose iminyaka eminingi isibile eminye engadlula even up to 40 to 50 years. Kuyimpumela yekudlawudlwangu lobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia. Ngalo-ke nxa ukhangelwe zinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazi manga kahle ngempela. And lakithi ngapha futhi kuhle kube nzima njalo kusiba nzima ngendaba yona liyana ukuthi thina ngapha njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu esibiza ngolimi lesikhiwa oda ama-lines of credit ayezithi yona umkhonomo welizwe uhambe ngendlela engani ingconwana. So konke lokwana vele kuyajekiseni bona into lezinzima. Mina njengomuntu ye anjalanga ufuna ukubala kakhulu izinto lezi zamabarometer lamabarometer.
Baba Pepe ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngakhosi ukuthi ke eZimbabwe lapha ke sinama provinces angu-10. Ama provinces angu-10 akhona ama provinces okulokulo kwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abanxa bekuzwa umuntu abangamaziyo usobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osesihlalweni kaJesu ngoba babe bele lokhu esikhokuthwa yi-living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaleli le 51% ungafika ukuthi encane mhlawumbe 10 to 20% ngabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalaba abakubonayo. Lento kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela-ke imali yeZimbabwe iqathaniswa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiya phezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu leZANU PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngutshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akula nto ethusayo ngaloko okukhulunywa. Njengoba ngilishilo mina ngathi kona kaningi mina vele angisuwa umuntu odlala ukukhangela kakhulu into le ekhonywa ngamabarometer lawo. Mina ngijala uba umuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na uhamba njani ku-10. Ukuvala khona kwade kuphunywa ngumfowethu kateni lapha uBebe sithi bona abantu abaningi bayesaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphilisa yodwa ngoba uzakuthi 51% bade kona basekela umongameli uMnangagwa, then bethi ka-72% bade hayi iningi lihamba kuthi. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system, under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaumnangagwa ubuye ujingile uguqukileyo kunalowo mbuso wawukona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wabaumgabe bakusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezanu PF ukhuluma ngoba uMgabe umuntu abe hlezi naye ivuna usebhawa kwapha uyabungela amashuti umuntu eseceleni ngokwabana ngale ngxenye usebenza khona ngale uzabona senziwa ukukhaleni. Kathethi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando ehlongeze ungathethi izinto yobela ngokuthethisa noma izini emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhale ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasa ukhiphe imhlamba hot imhlamba hayi ibhandi iyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokumi ngoba vele nje umthetho wangibona wenesha unjalo.
Baba Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha. Abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga kanti lentengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba leNewsday sithi yena vese zwakarongeka okuthi ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ntingamili ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe ine-democratic process. Ilizwe leZimbabwe ungafica ukuthi kuthiwa kulentuthwa yi-cabinet ye-executive kuphela. But i-cabinet ye-executive abayisibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa ku-ZANU PF Politburo. So lokho okukhulunywa nguMthuli kayisiki ukuthi layo ukhuluma into ayaziyo aleshuwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo. Kodwa ukhuluma-ke lokho okuthiwa yiku-defender i-position ye-Politburo